Inkantsheli ichazele uZulu labo somabhizimusi ngenhlelo abakhangelele ukuzenza emzini wakobulawayo beqakathekisa ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo ezempilakahle, ukutholwa kwamanzi alengcekeza, ukutholisa uZulu indawo zokwakha izindlu, imigwaqo, ezemfundo lokunye. Umqondisi ophethe isikhwama semali yekhansili, uMnumzana Kempton Dimande, uchasisa isimo sebhajethi yakobulawayo kabanzi.
Namhlanje besipresenta ibhajethi ka-2019 kodwa yandulelwe yikuxoxa ngebhajethi ka-2018 ukuthi isebenze njani. Kodwa okukhulu yikuthi ibhajethi ka-2019 ikhwelile kancane nge-5% kubhajethi ka-2018. Ibhajethi yethu ihlukaniswe ngezigaba ezimbili. Ikhona ibhajethi eyokusebenza umuzi insuku zonke, leyo yayiyi-104,469,476 ngo-2018. Ikhwelile-ke leyo yaya ku-116,599,243. Esesizoba-ke lehlandla lesibili eliyibhajethi ekhangele ukwakhiwa komuzi esithi thina ngesikhiwa yi-capital budget. Last year ngo-2018 ibiyi-48,142,546. Layo-ke ikhwelile-ke lonyaka yaya ku-$95,863,500. Bese sithi ibhajethi yonke nxa sohlanganisa le eyokusebenzwa nsuku zonke komuzi lale eyokukhuliswa komuzi, nxa usuyihlanganisile eka-2018 yayi-$162,612,012. Kuzokuthi-ke eyalo nyaka-ke ikhwelile-ke isiye ku-$212,462,743.
Uqhubeke ethi umthelo wezindlu okhitshwa izakhamizi zakobulawayo uqanse ngokuhlanu ekhulwini.
Kuzakhamizi zakobulawayo kutsho-ke ukuthi izindlu zikhwelile kancane nge-5%. Sike saxoxisana lazo izakhamizi-ke nge-weekend. Ii-figures lezo kangilazo lapha khathesi, kodwa-ke izindlu zikhwele nje kancane nge-5%. Akusiyo mali enkulu, kodwa-ke sikhangelele ukuthi umsebenzi ozayenza leyo increase uzaba mkhulu, ujabulisa izakhamizi.
Usomabhizimusi wakobulawayo uMnumzana Thembi Nkosi wena uvumelane lebhajethi yakobulawayo ethi kuhle baqondile njalo benalise ukuxoxisana neziphathamandla zekhansili.
Qondile ukuthi kwenzwe lokho, njalo kungamalungelo ethu futhi njalo ukuthi khona sibe lakho okwempilo yethu yakusasa lokuthi izimali zibe khona. Angiboni bonile lako futhi phezu kwako konke basibizile baxoxisana lathi, sikhona esikufunayo kanti kuyini okunye esingakufuna nxa abantu lobuyazi izoxoxisana. Asobe sivumelane konke, kodwa-ke kuqondile ukuthi wakwenzeka. Akunamuntu wakwavuma ukuthi into zikhwezwe, kodwa-ke abasibo abakhwezwayo. Umumo esikuyiwo khathesi uyabafuqa ukuze izinto bafinyelele lapho esimele siye khona.
UDimande uthi ekuqaleni kwalomnyaka izakhamizi bezilezikwelede kukhansili izigidi ezilikhulu lamashumi edlula kancane ayisikhombisa zamadola i-$172 million. Lesi sikwelede saqanswa saya kuzigidi ezilikhulu lamashumi phose athobaminwemibili zamadola i-$176 million ekupheleni kukancwabakazi. Inyangi labosomabhizimusi abangenela umhlangano bancome ibhajethi yekhansili yakobulawayo besithi izamile ngamandla wonke ukusebenzela uZulu waleli dolobho, nanku likhokhela emadolobheni alondoloza ukuhlanzeka elizweni. Bakhuthaza ukuthi umasipala angayekethisi ngoba zikhona ezinye indawo ezinengcekeza lezifuna ukulungisiswa. Osomabhizimusi laba bacele njalo ikhansili ukuba ilandele ibhajethi le ekhanya ibukeka. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.